amadale la esiwabona efakiwe kubulawayo laseHarare babunkomo ukuthi alwe noma alungisise indaba zenkohlakalo, ngibona ngathi into okwakufanele ukuthi ngabe kudala yayenzakala. Ngoba nxa sikhangela indaba zokungathembeki noma izinto ze-corruption elizweni lakithi, ngezinye zezinto ezenza ukuthi ilizwe lakithi liguqe ngamadola. Kodwa-ke kakhulu nxa sixoxa lamanye amadoda sitsho ukuthi inhlanzi ezinkulu eziyizo eziginya amatemba yizo ezihleli zizihambela, ezihamba ngaphandle emgoqweni, ezihamba ngemoto ezinhle, ezihamba ngezinto ezinhle abangabotshwayo. Kodwa imithethondaba le nxa ukuthi bayenze njalo into ze-corruption lezi, ngabe lokho besa-ene ukuthi badinge amatemba besekela omandevu abayibo abaginya konke, kuzabe kuwukuthi izinto lezi zizosebenza. Kodwa nxa bengathi beyifakile lento le, bayiqale khona ngale phezulu imbazo yomthetho isebenza ukuthi wonke umuntu abone ukuthi kusobala ukuthi uhulumende uzimisele. So yinto esiyifisayo, ngoba nxa kungaphela indaba yenkohlakalo, ilizwe lakithi selingabe nendlela yokuthi liqhubekele phambili masinyane, njalo liqhubekele phambili nganjelani. Kodwa nxa indaba zenkohlakalo zingalungiswanga, noma kungaze kuyenzekeni ilizwe lelana, indaba ye-corruption yinto esiyangena kakhulu ebantwini bakithi. So ukuthi ziphume laphana kufuna mpela ukuthi uhulumende njengakholalo kakwenzileyo kube yinto azinikele yona, kodwa akungabi yinto yokuthi wenzela ukuthi akhankasele njengoba sekusiya ekhethweni lwama-elections, kubonakala sengathi kukhona izinto azenzayo kukanti khona kungelanto
njengokutsho kwakho Dube. Ingqungquthela esikhathini esinengi kazibotshwa, zikhona kuhulumende, baningi abantu abanakanelwa ukuthi benza imisebenzi yenkohlakalo kuhulumende kaMnangagwa. Kodwa esikubonileyo ekubotshweni kwabantu abake baba kuhulumende ukuthi bekubotshwa labo abaphikisana loMnangagwa ekade bekuqembu leZANU-PF G40. Kungenziwa njani ukuze imithethwandaba le, umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo, ungathathi hlangothi eZimbabwe?
Into yokuqala kufanele ukuthi labo bafanele behlukanise khona babunkomo, kufanele ukuthi bahlukanise indaba yokuthi ipolitiki ezombusazwe, kufanele ukuthi bahlukanise ezombusazwe, bahlukanise le ndlela izinto ezifanele zenziwe ngazo ezomthetho sisekelo welizwe. Umthetho awufanelanga, nxa sikhangela umthetho wamakhothi, awufanele ukuthi ukhangele ukuthi umuntu owonileyo ngowaliphi iqembu noma ngowaliphi iqembu. Kodwa umuntu nxa elecala noma usesekuMnangagwa, isathi likaMnangagwa noma ngowe-G40, akabotshwe depending ukuthi icala lakhe lilezisekelo ezingakanani ezenza ukuthi icala lakhe likhanye ubuqotho balo.
Ubona abenza imisebenzi yenkohlakalo, ubona ukusungulwa kwale mithethwandaba kubethusa yini bejiyana lo mkhuba wabo lo?
Abantu abethukayo kathesi kulesi sikhathi ngabantu abazaziyo ukuthi abekho eqenjini elikhokhelwe nguMnangagwa. Kodwa abantu abazaziyo ukuthi mhlawumbe bangaphansi kukaMnangagwa, njengabanye esibakhangeleyo engasoze ngibaqambe ngamabizo kathesi, kodwa engaziyo ukuthi iZimbabwe yonke njengoba ngikhuluma bayabazi abantu abaseqenjini likaMnangagwa kathesi, abayibo abahlezi esitulweni duze layo uMnangagwa. Kodwa abalamacala amakhulu abatshontshe izimali eziningi elizweni lakithi, kodwa abangenzwa lutho. Abantu abafana labawana yibo abazakhontinya lokhu besenza ukudelela bengelandawo lokuthi kwenzakalani, ngoba bazithola besesele immunity lani ukuthi vele bahleli duze lomongameli.